Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga axexebuke kubandla lalo esiya kubandla lezana uPF okwenziwe abomnumzana Obed Gutulo James Magore yize
China City Achi Papa Juba baza kucutha phambili.
Umongameli John Magufuli wele Tanzania usebhubhile ebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance selisole ukuxotshwa kwamanye amalunga alo edale lephalamende abalisa umsekeli webandla umnumzana Tendai Biti kulandela iziqondiso zebandla le-People's Democratic Party elihambise amagama abo edale lephalamende.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu inxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuvezwa kwabomnumzana Obed Gutu lo-James Magore njengabantu abasebexexebuke kubandla lalo baya kuzana PF yize. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esigodlweni se-State House eHarare izolo. Ugudu wake waba isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance njalo waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-MDCT. Lokhu kwenzakala amanye njalo wamalunga ebandla le-MDC Alliance umnumzana Blessing Jebundo lo nkosikazi Lillian Timvios bebuxexebuke baya kubandla elibusayo lezana PF kunsukwana ezisanda kwedlula. Sixoxe lomsekeli webandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi njengebandla bathini.
Thina sithi hatshi Papa Juba baza kucutha phambili, bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhla izana uPF besebenzele abantu kangaka ne-over 20 years njalo bekhetha izana uPF ilanga selitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichwe sithebe dala bacholela ngahlabe ezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abaya khona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le-MDC linalithini?
Thina abe-MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla le-party. Kodwa-ke sibona ngani abazange bakhakhulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlaba ezulu. Kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Magore ovela ku-trade union edengumuntu abasungula leli bandla balwa bandawonye lo-Gibson's Spanda lo Matongo lo Tshangirai. Namhlanje sephongugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi, sikona ngani kuyanga lokuswela abantu bezinsuku sebefuna ukugaphula. Kodwa-ke hayi, sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okule mpondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Magore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Magore ede vele sebenza lo Monzora. Yimemba kaMonzora umonzora esebenza lokhuphe basebechiyana nje inyanga ezithize yikho ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina zange sixotshe umuntu sifuna ukusebenza labantu kodwa izanu ihamba ibagwegwa ibapromisa ibathembisa lokhu lalokhu kodwa konke lokhu yize siyabonga kahlabezulu
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo we-Studio 7 oxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bonke laba bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kutwa inyoka elamakhanda amabili so hayi mbona ngazathi MDC kufuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezano elabo ngoba bonke abantu bangkhona inengi labo bathi sebebuyele ekhaya ukuthi enti vele ngabantu odabehlezi bekuzano uma singakhayela uma kungamaqembe ebhora kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos enhliziyweni kuvuke nje idemoni ledynamo selivukile phakathi kwakhe ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzano ngensuku zanamhlanje esithu sebuyele ekhaya ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzano okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje so hayi iMDC mbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha
Luya lusondela ukhetho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi ubona iMDC ikakhulu le ekathamisa eyo enkulu ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolo khetho iqinile
amathuba ukuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ye ingavuka kodwa osokudingakala kakhulu ukubana ongumongameli wawo etshengise ubukhokheli ngoba mengasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi kukhona okuthiwo kakhulu ngomama uTimvius umbuzo yokuthi yena uma esenza introspection le reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana kobungane ngowe briefcase company kwakhe lo wende kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso kabatshintshe uma befisa ukubusa abantu beziphathe njengenkokheli behlonipha ama-members kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samazimbabweni baqhubeka besenza njalo ukuvuka ye lingavuka ngoba akukho okutsha osekwenziwe izanu okungenza abantu abaningi bekhonale kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele kabanikeze ubukhokheli obuqotho
umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula izombusazwe Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance selisole uxotshwa kwamanye njalo amalunga alo edalele ePhalamende kulandelwa iziqondiso ezivele kubandla le-People's Democratic Party elithi la ayingamalunga alo kodwa kawasalandeli iziqondiso zebandla ukubangele ukuthi baxotshwe ebandleni. Iziphathamandla zaleli bandla ezixotshiweyo zibalisa umnumzana Tendai Biti, William Matsimure, Regai Tsunga, Settlement Chikwinya, Kucacaphulu, Lonkosikazi, Sichelesile Mahlangu. Usomlomo edalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise leli dale izolo ukuthi umnumzana Benjamin Rukanda webandla le-PDP nguye owazise ukuthi amalunga la asexotshiwe ebandleni labo okubangela ukuthi baxotshwe lasedale lePhalamende. Isikhulumeli sebandla le-PDP umnumzana Nqobizitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisebenzise isisekelo sombuso webandla ukuxotsha amalunga alo ngoba abevele esezisukele wodwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Phulu omela inkulumane edalele ePhalamende njalo eligqweda ongomunye oxotshiweyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami if you nxasi kukhangele nje from a personal point of view yebo kuyinto ebuhlungu inxasi khangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo kabaseke ukukhuluma eParliament be you know be sibasimele you know amazwi abo lemibono yabo this is an attack against democracy okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele bekhangele indaba ze rule of law le freedom of expression kodwa ke ukuxotshwa kwethu asibelene ukuxotshweni kwethu la umuntu obhale incwadi yokusixotsha kayisiye lunga lethu ubhale wathi yena ungusecretary general we-PDP ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa ngurukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokelwa ngobaba upresident ubithi kakho lowo muntu onjalo umuntu lowo siyakwazi ukuthi yena ube-contesta emaswingo under i-rainbow coalition emaphepheni kazange wathi yena umele i-PDP kumbe ekamayimatibenga kumbe kabani kodwa yena uzenzele lokho sibone ngani bethunyiwe ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayinqamekela ngale bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu ungakhangela kumadibhethi amaningi bona laba abantu abaxotshiweyo kuqalisela kubona bana be-MDC abaxotshwa kuqala kubuye kubona laba abakhona kathesi uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labo mama kade bekhuluma kakhulu ephalamenti bedibhetha ama-motions wonke aqakathekileyo bemele abantu so osekwenzakele lokhu i-politics yakhona eyezimbabwe eyokungafuni umuntu omele amazwi abantu
selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni njalo kuyini selikumelele njengebandla lizathatha nyathelo bani
okwakathesi nje singakatholi izincwadi kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement eparliament njalo wenze i-announcement engaphelelanga kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe ukuthi ubefuna ukusirecola so lathi-ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathelo abantu esingawathatha sisiyaphambili
siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane le ngxaki ezithile kulabanye sebesuka besiya kubandla le-ZANU PF ungathi ibandla lokho liqinile yini lisiyaphambili njalo lizamisana lele ZANU PF kukhethu
ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokho liqinile okuthi lingamisana le-ZANU PF kukhetho oluzayo kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngobuningi babo abahambayo labana abaningi ngabantu ungakhuluma ngabo obed good ngabantu akade bevele sebehambile abanye labo balezi zatho zayo kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu silandela yena ubaba upresident uChamisa senzela ukuthi sisigcwalise izithembiso zethu lezana ezikumanifesto neyesmart okwakuyiyo imanifesto yethu ngokhetho luka-2018 ngibone ngani lokho hhayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile sengi-free ukuthi ngikhampenele ubaba upresident uChamisa you know ngesikhathi sami sonke 100% sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu
lo ngumnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edalele ephalamende njalo eligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare umongameli John Joseph Pombe Magufuli wele Tanzania usebhubhile uMagufuli obele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ubethiwa uphethwe umkhuhlane we-COVID-19 wona ayophikisa ukuthi ukhona uMagufuli wayesithi umkhuhlane we-COVID-19 yindlela yamazwe yangentshonalanga ekuncindezela abensundu njalo wathi abantu bengazihluphi ngokugqoka amamaski lokuqhelelana
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC yabo
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba ajiyeneyo iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usegcobe ngokusemthethweni umfundisi Hubert Angels ukuba ngummeli welizwe emhlabeni jikelele
lokuphendla ubudlelwano lamanye amazwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi amapholisa eGweru abophe izigilamkhuba ezilithumi lasikhombisa ebesezithwalise uZulu ngokuntshontsha lokugebenga abantu kusukela ekupheleni komnyaka odluleyo kuze kube ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 nabalaleli, ngoduke lokhulumayo nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ikubona okwenzeka izweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu, futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. IZimbabwe ayikopise ukuthi amazwe angomakhelwane abusa kanjani, bavulela abantu kube nendlela yokuthi abantu bathekhwe kanjani khona emngceleni ukuze isimo somnotho sithuthuke njengawo wonke amazwe athuthukile. Ukuvalwa kwamabhoda ikuvala umnotho, ikuvala umnotho. Ngoduke lokhulumayo, ngikhuluma ngiseGoli, ngibuye eGwanda.
Injani imthokozo omuhle, nginothando ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa enza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembeleza abazigaxayo ezabo ezikhanyayo. Uyabona-ke manje Studio 7 linjani khona ngapha? Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khonale kubuharara abadutshulwa, kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrate sokudutshulwa banje okubonisa ukuthi thina sobani, kodwa sizoba abantu ngelini la. Asiphakameni mthwakazi.
Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina nilesikhalazo lapha bantu ukuthi ninazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinanzelele lapho kuwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutshwa imali zani. Ndiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, ukulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linanzelele, lisebenze, livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise, lizimele lodwa, lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo St Joseph, Philani Tiane, ngithi Philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19, lonke onasiqe Sinqobile lo Sinini, ngithi ivuka njani bosisi, liyiphathe kahle iSt Jesa, liyibambe kahle esidukwini, khokhelwe ngobuqodo. Ngiyabonga. Salibonani basakazi bakastudio 7, livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe? Mina nilesikhalazo lapha bantu ukuthi ninazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinanzelele lapho kuwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla, bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutshwa imali zani. Ndiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, ukulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwa abantu ngokudla. So siyacela abantu linanzelele, lisebenze, livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise, lizimele lodwa, lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna, Abraham Katebo St Joseph, Philani Tiane, ngithi Philani likhokhobe linanzelele i-COVID-19, lonke onasiqe Sinqobile lo Sinini, ngithi ivuka njani bosisi, liyiphathe kahle iSt Jesa, liyibambe kahle esidukwini, khokhelwe ngobuqodo. Ngiyabonga.
Ngibingelele kustudio 7 kanye labalaleli bakastudio 7 lakini lonke basakazi bakastudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajahalo uHussein Sba othi yena i-government ayivula amabhoda abantu bedinga umsebenzi yebhoda. Lokho kukhulunywa nguHussein Sba kukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu, ungumuntu oyindoda, ungumuntu omdala. IGold is not part of Zimbabwe, abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. I-government yeZimbabwe yona ele-responsibility ukuthi i-create imsebenzi for abantu ba, hayi South Africa. Kukhombisa ukuthi akungahlakaniphi kakhulu kwaHussein Sibanda mezalibuyeke ethi igovernment ayivule amabhoda ukuze abantu behambe beyodinga umsebenzi egoli. Thanda ukuthi baba Hussein Sibanda awukuhlaziye into elomcijo, hhayi le nto sikhuluma. Ngibuye futhi endabeni yokutshaya kwabantu bomthwakazi party nokufuna ukubotshwa kumongameli wakhona umthwakazi Republic Party. Lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga lezanupf, uma kukhona ophikisana lakho uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa izanupf, konke akwenzayo akwenza ngama instructions abuya kuzanupf. So akulanto ezolunga eZimbabwe as long izanupf kuyiyonikeza ama instructions. So ukufuna ukubotshwa kukamongameli weRepublic Party kuyimpindisela yokuthi baxotshelweya weZANU-PF eplazini lapo. So sebezama ukucreata amanye amacala okuthi bathaye iphoyisa. EZimbabwe akula muntu obeka iphoyisa sakhe, ngitsho lingalambhobho lingalani lizihambela. Akula muntu ole power yokubeka iphoyisa sandla lokana nje sokungamanga. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhuli ondolwane lamthi. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uRobert Aaron Long oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lanye 21 ubheke amacala ayithoba minwe mbili ngemva kokuvuka ubhova wabulala abantu ngokubadubula abayithoba minwe mbili ngolwesibili edolobheni leAtlanta. UJoseph ubulele abesifazane endaweni zokuvoca umzimba amaspa. Iziphathamandla zithi lanxa ababuleweyo bengabadabuka e-Asia ngaphandle kwababili nje kuphela, kusasemasinya ukuthi bathi udlakela lolu lubhekiswe kwabavela kuzwekazi le-Asia. Sekulezehlakalo eziningi ezokuhlukuluzwa kwabavela kwele-Asia lapho okucathangelwa ukuthi yikho okwaqhamuka khona igciwane le-coronavirus. Kolunye udaba, iziphathamandla zeleMelika zithi uZulu walelo lizwe ulakho ukuhlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19 kusiyafika inyanga kaNhlangula wonke umuntu esehlatshiwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, sambuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Ngase sikhangela umbuso kaNomzana uBiden yena onguye okhethwe ukukhokhela izwekazi laseAmerica. Ngibona ngathi kusasemashinyane kakhulu ukuthi singake sikhulume ukuthi umbuso wakhe mhlambe uyathembisa noma kawuthembisi, ngoba nje zisenilithwana insuku zakhe. Kodwa kulezi nsuku angene ngazo angikaboni mina umehluko omkhulu engathi mhlawumbe uyakhomba ukuthi kukhona okulomehluko azakwenza mhlambe ngathi okuhle okudlula okwenziwe ngumnumzana uDonald Trump, ngoba ngibona kakakhulumi kakhulu okuningi ngendaba ze-economics. Ngibona ngathi ugxila kakhulu endabeni zomkhuhlane we-corona lokuthi abantu kabasizwe ngezimali. Kakaxwazululi ukuthi njengoba isipha abantu izimali angaka, yiwaphi amaqhinga asewenzile ukuthi izwekazi lenze imali ukuze phela singaboni sokusiba nzima kuya kwesikhathi inflation sikhwela, ngoba kulokhu kunikezwa ama-check kodwa kungela ndawo lapho okugobhoza khona le imali.
Ngokubona kwakho, nxa kuyukuthi kuyaqhubeka kuhamba ngendlela ohamba ngayo okokuhlatshwa abantu i-Jackson ye-COVID-19, usiyaphela umnyaka, ubona ungani ingaphela yini i-COVID le?
Ngendlela oqhubeka ngayo ukuhlatshwa ama-Jackson abantu, ngibona ngathi nxa kuyukuthi lawo ma-Jackson ayawuvikela ngempela umkhuhlane we-corona, ngibona ngathi into zingatshintsha kusiyaphela umnyaka. Singabona nje izinto sezibuyela endleleni akade ziyo kungakaveli leligcone lomkhuhlane we-COVID-19. COVID-19. Kodwa ke futhi isiphinde sinazelele ukuthi abantu abanengi bakhalela ukuthi indawo kazivulwe izinto kazibuyele njengokuthi zazinjani. Kodwa lokhu ngibona ngathi kungaba into engaphikisana lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni. Yebo abantu bangabe behlatshwa besinda kodwa babuyele futhi ekwenzeni ngendlela engagcina isenza ukuthi umkhuhlane lo ubuye usabalale futhi sibone sokubuya enye iwave. Ngakho ngibona ngathi nxa singaqhubeka abantu besenza lokho okufanele bakwenze ukuze umkhuhlane ungamemetheki. Ngibona ngathi umnyango siyaphela, hayi into zingabe sezitshintshile zibuyele esimene kade kuyiso sona umkhuhlane ungakaqhamuki.
Umnomsana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-48 runs ngele Afghanistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalwe ngolwesibili elizweni lase-United Arab Emirates. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Afghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns afika phose amakhulu amabili 198 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuma-overs alo angamashumi amabili. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lehluleka ukufikisa lelo nani lenelisa amaruns alikhulu lamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthi kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa njengoba kusasele imidlalo emibili ukuba idlalwe.
You know, it's something for us to learn on. We haven't had much training leading up into this T20.
Yisifundo kithi asizange sithole isikhathi solungiselela phambi kwemidlalo ye 2020, kodwa kukhona okungithokozisileyo. UBlessing Muzarabane lo Donald Tripano badlale kuhle njalo sikhangelele uqhuba kuhle emidlalweni olandelayo.
Umdlali weAfghanistan uthwele ama-wickets amathathu uRashid Khan uthi kulihambele kuhle nxa zonke iqembu leAfghanistan kulomdlalo.
It was a good win for us and always good like to start the series with the win and
kuhle ukunqoba emidlalweni wakuqala njalo abadlali bethu bachaye kuhle kakhulu ibhola babuthelela inani elikhulu. Lalapho sesijika ibhola sijike kuhle kakhulu njalo sidlale ngendlela elula okwenze singabi lamaphutha abangacina esiphazamisa.
Iqembu leZimbabwe lele Afghanistan azadibana njalo ngolwesihlanu mhlazili 10 lathoba munomunye emdlalweni wesibili kusito wesithathu khona ngomgqibelo mhlazini ngamashumi amabili ngenyanga kaMbimbitho. Impumelelo yomdlalo waqala icho ukuba iqembu leAfghanistan likhokhela eZimbabwe nge-1 kanya okutsho ukuba eZimbabwe kumele livikele ukunqotshwa emdlalweni wesibili ukuze liyale lokhu lethuba elokunqoba. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. ibandla leMDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqebuke kubandla lalo esiya kubandla leZANU PF okwenziwe ngabomnumzana Rob ngabomnumzana Obed Gutu lo James Makore yize umongameli wele Tanzania umnumzana John Pombe Magufuli kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.